Amabhamba atsila ineng elikhuluma ulimi lesona kube kwabesebele isikhathi behlukuluza uZulu kulumango ngendlela ezijiyeneyo. Lokho kudala ukuthi omahlaba ithwale baphindisele ngempelasonto edluleyo. Umnumzana Ntando Ndlela yisakhamuzi se-insiza.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abavele besuka khona ngabantu abavele benobudlwanguzwangu. Okokuthi besebethi nxa bengekho emani le bephume nje bebhodabhoda ezigabeni eseduzane benze uganga lobudlova lobubhinya bokubamba abantu betshaya abantu bebathathela izimali zabo bebathathela nje into ezitshiyeneyo.
Udlame olube khona ludale ukulimala kwabantu abambalwa ababalisa amabhambazi kanye nezakhamizi abanye bathwalelwe esibhedlela. Emhlanganweni oqhutshwe emaholo ngolwesithathu izakhamizi solamapholisa zisithi ebe uhlangothi lwamabhambazi kungakho kabasabafuni kogodlwayo.
Kule mvumo yini yokuthi umntwana akhonjelwe ngombhobho oyinkazana ukuthi ayethusele ukuthi ufuna ukubulawa? Nalokho ngiyakusola ngithi ubaba umathuthu ngawe uyaphuma esilabhuzi sibiselwe omunye ezathi sihlalela esilabhuzi sizegcinakala.
Induna undube layo ongene lomhlangano uveze ukudana ngokuziphatha kumapholisa esithi behluleka uqhuba umsebenzi wabo wokuvikela umphakathi.
Konke enikhala ngakho ngokuzibili futhi okuhlupha lina kuhlupha mina. Angazi ukuthi abekhokhela bani nasigiji kabenzi ithumiso naleyo basukumele phezulu bakuncede ukukhangeleleyo bakhulu bamapholisa lani lonke elikhona baba mathuzu yinto esiyikhangelele ukuthi ningakhetha uhlobo ukuthi ngubani noma ngubani sukumelani phezulu kuyo yonke into.
Amanye amapholisa angasafunakali eflabhusi ebekhona lawo kulo mhlangano. Kuhlezi kuqhamuka udlame endaweni ezijeneze ezansi emandebeleni ikakhulu lapho kwenjiwa khona igolide. Kusenjalo sikhuza emhlola izakhamizi esamlodi eKwanda South ngemva kokuba ujaho leminyaka elithumi lambili ehlaselwe yingwenya edamu lesizibini yambulala. Lo jaho befuna ukugeza ngesonto azahlaselwe isinanakazana lesi. Nangumgcini sihlalo eGwanda Rural District Council umnumzana Mphathiswa Ncube echasisa ngokwenzakeleyo.
Kulabantwana abasuka baya esibizini edamu besiya tiya inhlanzi bathe betshayisa abantwana babana then omunye wabo wasesitano secabanga ukugeza wakhupha izigqoko eqeda nje ukukhupha izigqoko mpane ngena emanzini ingwenya yahle yamthatha.
Abohlangothi olunakekela inyamazana bezimparks badubule enye ingwenya lapho bathole khona ingxenye yomzimba kamufi ngemva kokuyihlinza. Izakhamizi esamlodi lesilonga zibhekane njalo lodubo lwengwenya emadamu esilonga lemakapakapa lapho izifuyo ezihlezi zibanjwa zingwenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.